iqala lakho na liyahlekisa dadewethu ngoba iqala leli kwakungaso asoqala ngendlela thina siukhangele ngalo inxa yokuthi kwaba lokuganga okwenzakala kwisikolo semakuze ze primary school eMangwe ngomnyaka ka 2012 izikolo zivalwa lapho otitha abathathu abakhuluma ulimi lesiNdebele abaxoshwa ngotitha abathathu abakhuluma ulimi lesiShona ngendlela ezingazwisisekiyo sa indaba le izakhamizi thise zizwile zathi indaba le kumele ilungisiswe babiza inhlangothi zonke zamatitha ayexotshela engaxotshwanga lathi basicela usile khona njengabantu abamele amalungelo abantu kodwa laba bexotsha abanye balabona ukubuya belalela abadala ukuthi bezozuthi abadala bakhalaza ngani abadala-ke bathatha isinqumo sokuthi hhayi bona bafisa otitha abaxotshiwe baphenduke ngoba yibotitha futhi abame labo ngobuthathu babo ngesikhathi sinzima amatitha ebaleka elizweni lakithi esitadi ngamadlelo aluhlaza bona bama lezakhamizi bathi sizalifundisela abantwabeni loba kunzima kwasokudliwe lezi mali zabadala kwakungani kuvalwa ukuganga kwalawo matitha
ezinye izakhamizi lezokuthiwa zimbili bangena njani lapho
kwaba la ma-meeting angu-2 19 December yilezi zakhamizi ezingaba ngu-78 including ukhansila waleso sigaba AS2 mhla ka-8 January izikolo zivule yaba labazali abangafika 100 and something 112 thereabout kuyamangalisa ukuthi laba ngu-2 bakhethwe kusetshenziswa ndlela bani yokubakhetha kulabantu abadala abaningi ababekhuluma be-raise inhlupheko zabo kumbe ukungaphatheki kwabo ngamathalayin abazange bathathwe kodwa kuthe laba babengakhulumi kakhulu kwaba yibo abathethiwe sicabanga ukuthi sina ngendlela esikubona ngayo yindlela yokuvictimiza ukuthi izakhamizi zethwesele ukuthi hhayi lingenza so umthetho uzalenza so kodwa ngokubona kwethu izakhamizi lezi kazilaqala lathi njengoba sibonani kasilaqala ngoba kulokwenza labantwana abancane abafundayo beprimary njalo ngomnyaka ka-2012 kwakuphasa umntwana oyi-1 ku-grade 7 efundiswa ngenalo ndoda okuthiwa ngu-passpanot abantwana kube babenefithayo hhayi ukuthi kubhenefithe abantu abangaso bantwana ngoba elakusasa labantwana liqakathekile kakhulu uma sikhala abantwana bemathekeleni lokuthiwa isikhathi esiningi abathandi ukuya esikolo kabafundi njalo njalo last year i-pass rate yabo i-improvile sokuthiwa kupasa abantwana mhlawumbe abangafika 6 kuleso sikolo sacina sithola indlela yokuthi abanye abantwana abevela kumuli lezi ezingane ziphansi eziswelayo batholakala ukuncedakala ngendlela yabanye abantu abaziveza abade ayisifisa ukubabhadalela baze baye e-grade 7 and ngabanye babantwana bona laba bakwanisile kupasa kwi-6 yona le esiyibalayo njalo zananzela ukuthi kathi sikule report ethi i-Math South phose izikole ezehlule ukuproducer i-grade 7 pass rate sezikhwele zafika ku-15 zonke lezi ziproducer i-0% pass rate konke lokhu kubangelwa yikhona lokhu inhlupho ezinjengazwalezo
wona vele umsebenzi wenu liwuqhuba njani lithola ubunzima obufana lalobo
silobunzima kakhulu dadewethu esicabanga ukuthi thina ngamalungelo wethu ngamalungelo abantwabethu siyakubothelwa kubangelwa yini ukuthi umuntu oyenza ukuganga okunjalo kwaba le-proof kwaba lama-audit reports kwathengisela ukuthi hhayi imali zesikolo zidliwe njalo lokuxotshwa kwamathisha la amathathu kwakuthi isikolo sigcwele kwakungamanga instead isikolo sasivele sithuthelwa ngama-teachers umuntu onjalo ayekele tshakale bese kuthiwa thina ekade sizama ukulungisa lolo daba njalo kule nto okuthiwa ngesilungu i-whistle blowing ukuthi liyabe lizama ukubonisa ukuthi hhayi esigabeni esinjele endaweni nje kule nto ezingaphathwanga kahle so esikuthiwo yukuthi isikhathi esiningi konke esikwenza sitholaka singabantu ababi abalecala sikungani imithetho esebenza eZimbabwe imbili nxa sokubuya ebantwini bemathebeleni imithetho iyaguquka so i-challenge silayo kakhulu ngoba angikholi ukuthi yiyo into eyayifunwa eyalwelwa ngabantu abathi bakhula izwe lothiwa liZimbabwe ngendlela yokuthiwa bona sasingaleli inkululeko yokuthi kube labanye abantu abazancindezelwa kumbe kube le mihlobo ezancindezelwa sikhanye le mihlobo ngoba kula mhlobo ongcono kulo munye
lina lisanda ukuphuma entolongweni kumaviki ambalwa adluleyo
okhanya kulicala elizweni leZimbabwe ayisikho okhanya kulicala ebantwini bemathebeleni ngoba akunje lulena indaba yezesa nxa izesa yayizachatha abantu abangu-520 bonke bevela eHarare bezogebha nje imigero bezequma izihlahla kodwa lapha silaba abafana abathona bedeza emabhilithini bengayenzile ukuthi abanye bethine sebebamba abadala inkunzi okwakurong esakwenzayo khonapho yikwini ukuthi sithi hayi zesa njengokuyinhlanganiso ekhangele ilizwe lonke kanti wayengeke usikhathele athi abafana bethu abathona behlezi lapha emabhilithini abanye beze bedliwe zingonya bechapha imfula bezama ukuya egoli khonokho futhi ngokunjalo satholakala silecala thina kwathiwa singamahlayibhalisi ngabantu abalenketha abethaba usuzibuzi kathi olenketha abethaba phakathi komuntu osebenzisa lokho kuthiwa yi-nepotism kumbe ukuqhatha ekhangela umhlobo oyi-1 engaqhathi abanye lalowo othi hhayi lami ilungelo lami ngicala lihlonitshwe ngiqhatshele omunye wami abantu bakithi nguqala lethu lanamntalo kulalo isigwebo sabuya kasizizwisanga ngoba yithi kwakungasecala
nxa lisenza umsebenzi lo owena okulwela amalungelo oluntu khona ngapho emathebeleleni liyaxhaswa na ngamabandla ezombusazwe loba bengabe MDC loba bengabe ZANU PF belazo ezabo inhlanganiso
bandla gocelo ZANU PF labo MDC especially o MDC team ngoba sokungani bona abalandaba lezinto ezihlupha abantu bakibo kungani bafuna ukupleasa abakhokheli babo abaseHarare at the expense of abantu abaye babathi babamele ngoba kunjalo izikhathi eziningi kasibezwa even ephalamende beraiser izinto ezihlupha abantu bakithi abanye nxa bebuza ukuthi hawu why kungani emathebeleni kungaqhatshwa abantu abavela kobulawa kumbe ngathi bathi bona they are not tribalists so bantu abalenketha betha but umbuzo uyabo simple ukuthi hayi abantu bangane bayakhala abantu elibakhokhelayo bathi bona kabaqhathwa kwathi why bengaqhathwa umuntu ayenika impendulo ephalamente yokuthi hayi mna not a tribalist as if kulo muntu ayebembuzile wathi kanti wena uyi-tribalist so nxa siwukhangele thina hayi vele emathebeleni kathi sasilazi inkokheli silabantu esingathi ngama-subordinates abantu abavela eHarare ngoba whatever they are doing abakwenzela abantu kodwa bakwenzela izisu zabo labantu ababo ukuthi khona kube yobubo bodwa abaphilayo bedle kodwa bengamela abantu laba bathi bayabakhokhela.